Sikola mgela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kulomunye umcabango ukuthi use yena use create a new faction la inxa engasabothi inhlangothi ezikhona. Kusho ukuthi yena use leader of a new faction esiyibonayo engahambisani la lama faction kade siwakhangele sonke lesi sikhathi.
Unkosikazi Grace Mgabe wenze umhlangano labasekeli bezano PF eGwanda lapho aqhubeke khona ngokusola ukudoniselana kubandla lezano PF.
Izinamba esizibalaye lezi zingaba izinamba ezingakheli umfanekiso omuhle ngokuthi lezi namba zikhuluma ngabantu abaphuma ku-retrenchment board. Kodwa ke silabo abanye abalahlekelwa yimisebenzi.
Inhlanganiso yeZCTU ithi abantu abedlula kancane inkulungwane ezine balahlekelwe imisebenzi elizweni kusukela ngozibandlela kusiya kunyanga edluleyo ekampandula lonyaka.
Untombazana odabuka kwele DRC obangele ukuxokozela eHarare ngeviki edluleyo kulandela ukusatshelwa ukuthi engabe elomkhuhlane we-Ebola uvikwa esesindile emkhuhlaneni we-malaria.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Unkosikazi Grace Mgabe wenze umhlangano. Unkosikazi Mgabe usole amalunga ezanu PF alwela isikhundla sikamsekeli kamongameli wesibili esithi kumele achiyane lalokho. Uthe uMgabe ulakho ukusikhethela umsekeli wakhe amfunayo. Wengeze wathi umsekeli kamongameli kumele abe ngumuntu osebenza kuhle lo Mgabe, athi umuntu ozahlala nje emelele uMgabe ukuthi enze wonke umsebenzi. Abanye babone amazwi la njengenkulumo eqondiswe kunkosikazi Joyce Mutshuru. Ekhuluma ngokulwisana kwabasekeli bezanu PF eMtare ngeviki edluleyo, unkosikazi Mgabe uthe abasakhulayo ababangela udlakela lolu babethengwe ngabantu abafundileyo kuzanu PF angabaqambanga ngamagama. Uthe babephiwe insangu kanye lotshwala ukuthi bazephazamisa umhlangano wakhe. Kusasa unkosikazi Mgabe uselupane eMathebeleland North njalo ngolwesithathu ukobulawayo. Ngeviki edluleyo unkosikazi Mgabe uthe kathathi hlangothi kumpi ekhona kubandla lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo sambuza ukuthi kathathi uhlangothi na.
Ukungena kuka Grace Mgabe kwezepolitics ikakhulu ngemva kokunominato kwakhe ukuthi akhokhele i-Women's League. Sibona engumuntu ohamba esola abantu, esola lapha lalaphaya kwezinye indawo kungathi ukuthethisa abantu engabaqambinga amabizo. Ngakho kusengathi i-message yakhe kayicaci. Ungathi ucreate i-confusion, ukudideka ukuthi kanti kahlehle injongo yakhe yini. Lanxa nje kuphawulile ukuthi ukasupport ihlangothi kulomunye umcabango ukuthi use yena use create a new faction lanxa engasupport ihlangothi ezikhona kusho ukuthi yena use leader of a new faction esiyibonayo engahambisani la lama faction kade siwakhangele sonke lesi sikhathi.
Abanye bathi uyaxhamanda namhla ukhuluma lokho kusasa akhulume lokhwa kayisuye muntu olendlela ecacileyo ayilandelayo ukubona ngaleyo ndlela lawe kumbe kavumelani lakho.
Inkulumo yakhe ingathi iyaphikisana kuliqiniso lokho ngathi maybe kubangelwa ukuthi lezi zepolitiki ikakhulu ezokuaddressa abantu mhlawumbe akakazijwayeli. Ungumuntu obamba lapha abambe laphaya okungangokuthi kunzima ukuthi ubone ukuthi kanti imessage ayiphathele abantu bezanu PF laba abadresayo ithini. Kungenxa yokuthi kunzima ukuthi ubone ukuthi lokhu ngesilungotwa yi-ideology or ama-principle. Kunzima ukuthi ubone ukuthi kahlehle yena unga. Abanye sebeze baze bamfanisa ukungena kwakhe kupolitics njengesitsho samaNdebele yalinyamazana okuthiwa ingadobha impembe igusu uyahlolelwa ungathi naye uthaya ngathi abantu besamamele ngale abachaye ngale abantu besamamele ngapha achaye ngale ungathi inkulumo yakhe iyachayisana ayikho ayicaci ukuthi kahlehle yena ivision yakhe ombono wakhe kusiya phambili ngezano pepho ngezimbabwe uthi izinhlamba lokusola abantu inhlamba lokusola abantu ikakhulu ukuthi kaqambi magama abantu uthi abantu bedidekile.
Umnumzana Mlamuli Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxela eSejohannesburg kwele South Africa.